Sesibuya kuwe mnumzana Chirowoza. Alila ngxaki yini sike sakhuluma lo mnumzana Mafesithi amalunga MDC abotsha nxa izama ukuqoqa umhlangano ukuthi bephula ama COVID-19 regulations even bengawephulanga. Mnumzana Chuma, ungathi kule ngxaki yini abantu kathese ababhekana lazo? Siyabona ibandla lakho lithi baningi abantu ababuye ukuzolichasa, liyakubona yini la khona ngapho kobulawayo?
Abantu abaningi balokubebuya bedinga ukubona bajoyine bebe ngamadlela ezanu nakhona ngapho kobulawayo kuyatholakala kwezalala siblish. Kunabantu belade behamba bebona bezenza izinto party bezenza ukuganga bezenza neparty kodwa iparty na ingamelanga khonoko. So sesiqadile ukubana sibe siba winner of sibadinga abantu abanandi abanjalo siba expose because ukuthi akhambile bathi hawu noko xa umuntu bona into leyisida kanti hayi asosida ngabani bade beyihlukumeza bephakathi bese ngayinto ezingafanelanga.
Ingqobe isikuwe mnumzana Chirowoza, uyavumelana lokuthiwo ngumnumzana Chuma?
Hayi, abezanu vele labana phela ngabantwana benkosi, ngabantwana bakamnumzana Nangagwa lapho kabafu bengabotshwa kana nje ama-decision abajo abantu abayamedisi abathi bona basuke kwi-MDC behamba kuzanu ekwekwe kana nje ukuthi beyamalunga ayizanu PF kodwa baningi kwezi 200 akuna muntu obotshiweyo. Abe-MDC bengahlana noma bengu-5 sathe sikule ndaba le-chief yaba abantu abayi-9 bese bekhulume ukuthi bayi-9 abantu ababotshiwe kodwa singasikazi ukuthi umthetho ukuthi above 50 abantu nxabe baningi kwezi-50 lapha kobulawayo abantu sebediseke kakhulu ukuthi nje akusaphumanga emaphepheni yase emsakazini ngoba akusela umuntu osebe wabona kodwa amapolisa azamile ukuthi bamise inhlangano. So engakutsho ukuthi nxa ngikhayeka umsebenzi onalo ukuthi sikhankase ukuthi abantu behambe beyerejista ukuvota, kuyaba khona futhi ukuthi kuzatholakala ukuthi amapolisa ayabe esiphambanisa ngoba ekusebenzeni lapha yenza into ezitshengisa ukuthi basekele ibandla lezani.
Sesikhangela usekelo kubandla lenu-ke, siyabona lapha emsakazweni kuthiwa abaningi abe-MDC sebejoyina ibandla le-ZANU-PF. Lina lingathi liyawathola yini amalunga amatsha?
Lina amalunga amatsha siyawathola. Abaqoqa kwezomhlangano barejista abantu nsuku zonke. Kodwa sonto esingathi thina sesingahambe emaphepheni ngendaba ukuthi mina ngingatsho ukuthi ngingakodlulileyo bagqekezile endini yami bona laba abantu abasekendalaezamp bayathatha iy'mpahla zami ekule-MDC. Kwakumangalisi nxasuka zomhlangano bekuleza iy'mpahla zeu ngazi ukuthi zele zimpahla ezitebe ngodlami